okuqakathekileyo ukuthi ibandla le-MDC belifuna ukuthi uzilokazi weZimbabwe labantu bonke umhlaba wonke jikelele bakunanzelela ukuthi uhulumende kamnangagwa lo wayethiwe ngabantu mhlawumbe uzakuba ngcono njalo uzaqondisa izinto ezaziphanyanisiwe uhulumende kamnumzana uMgabe uyafana kumbe singathi usebenza ngendlela embi wedlule kaMgabe. Nxa lokhu sokubonakele ibandla lobukhokheli balo selizathatha isikhathi ukuthi limeme ukuthi kuzosetshenzwa kanjani nxa njengoba izanisala ukuthi kusetshenzwe ngendlela eyenza ukuthi amalungelo omuntu wonke elizweni alandele njalo ahlonitshwe.
Kuzaba lokunye yini ukutshengisela kwelizwe lonke kumbe sokwehlule sokwehlule?
UPresident uChamisa wande ukuthi athi yena ilungelo lomuntu weZimbabwe kalisoze lithengiswe kumbe lithathwe yibudlova obenziwa nguhulumende. Ikudlala ngesikhathi lokho abakwenzayo nxa becabanga ukuthi ukukhululeka kwabantu kweZimbabwe ukuzehlula ngendaba yokuthi bethusela abantu njalo basebenzisa umthetho ngendlela engayisiwo. Emalangeni amalutshwana alandelayo uPresident uzabe hlangana lakukhokheli wakhe sebemema ukuthi sizaqhubeka kanjani, kodwa okusalayo kusegcekeni ukuthi uhulumende weZANU akakaphumeleli njalo asozaphumelele ekwenzeni lokho akwenzayo ngoba amandla asebantwini kakho kuzikhali kumbe kumasotsha.
Ngezinye indlela uMnumzana Chamisa uzanika esinye isiqondiso esehlukileyo kulalokho kutshengisela njalo
uzonika isiqondiso kungansuku zatshwala njalo isiqondiso leso sizosebenza ngendlela yokuthi phela uPresident Chamisa uthatha izinto ngesibanga uthi hayi khathesi siyapha sesuka lapha siyela khumbula size sitshontshele ukhetho saqala saya e-constitutional court loba sasisazi ukuthi i-constitutional court vele ngekamnumzana uMnangagwa, kodwa khonokho kwenzela ukuthi izinto zonke zingene ezikhaleni zazo singakuthi iphazili yangkhona iphumelele.
Abantu babonakele betshaywa ngamapholisa, ibona ingani abantu bazasukuma njalo bayizitaladini?
Uzwe weZimbabwe uyakuthanda ukuthi abe lempumelelo njalo uyakuthanda ukuthi kube lokulungiswa kwendwebe eselizweni. Ngalokho siyazi ukuthi uzwe weZimbabwe uzaphatheka kakhulu ngokusebenzela ukukhulula ilizwe leZimbabwe.